Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 9 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abaphathi ntambo bamanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo.
Abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evele e-China esehla o-OR Tambo International kumbe esehla Robert Mugabe International, yikho sibe sabela khona.
Ngesikhathi amazwe omhlaba abenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana, amanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele micimbi eqoqiweyo inyanga yonale ize iyephela.
Angithi kube yi-UN security liyana i-country eya ema-resolutions zawo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abayenelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba futhi labo lakhonokho ama-SDGs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abaphathi ntambo bomanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo. Igcikwane leli elaqhamuka eChina selisabalele emazweni amaningi labulala inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu abantu 3500, lahlasela abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Uhulumende weSouth Africa uthi sokulabathathu elizweni lakhe asebehlaselwe yileli gcikwane. Amanye amazwe aselalo abalisa ele-United Kingdom, United States of America, Italy, Australia, Nigeria, Morocco, Egypt, Algeria, le-Senegal. Uhulumende weZimbabwe uthi akulamuntu osefikakale elalo elizweni lakhe. Lanxa kulabambalwa abake bacatshangelwa ukuthi libahlasele, asebehloliwe njalo batholakala bemsulwa. Uthi owesifazana ofike elizweni evela eChina ngenyanga edluleyo, ochone engakafiki esibhedlela seWilkins lapho kuhlolwa khona leli gcikwane, utholakale engelalo. Omunye njalo obevela eThailand usahlolisiswa ukuthi engabe elalo na esibhedlela esifanayo. Sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ngalolu daba.
Sihlalele evalweni ngesizathu sokuthi siyakwazi ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe lezihlala eSouth Africa ziyahamba kwele China ziyadinga impahla ezibuya zizozithengisa, ziyahamba emazweni ase-Asia lapho ebambe khona, njalo ziyahamba emazweni ase-Europe lapho okulekwe egcikwane le-coronavirus. So yikho-ke sesihlalele evalweni ukuthi lingabuya futhi lingene kakhulu ngapha eSouth Africa, bese kuba nomthelelo eZimbabwe, ngoba ngithe ngigcina ukukhangela namuhla kungani kunabantu abathathu okuthiwa sebelalo lelo gcikwane. Ubaba lo owayebuye e-Italy lonkosikazi bahlala eDurban. Labantu abaningi izalwane zaseZimbabwe eseDurban, abanye futhi babehamba besiyazibakatshela laphana olwandle.
Kulabo abaya kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi beyahlolwa emngceleni laphana e-Bite Bridge ukwenzela ukuthi oficakala elo hlupho uyasiwa endaweni ezifaneleyo. Ubona ingani lokhu kungenqabela yini ukumemetheka?
Imizamo yonke siyayikhuthaza ukuthi ibe khona, kodwa-ke asikabi labo abantu abasuka ngase South Africa bese Zimbabwe okungathiwa kuyethusa ukuthi bengaba lalelo igcikwane. Ingathi mina abantu abahamba kakhulu eborder ye-Bed Bridge, abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nqa umuntu evela e-Europe kumbe evela e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe esehla Robert Mugabe International yikho sike savela khona ukuthi igciwane lingaba khona kodwa imizamo yonke enziwa ngokulumene ukuthi kube lendlela okukhanyelwa ngakhona ukuthi abantu abangenayo elizweni loba bengena ngeboda ebedbus loba yiphi iboda labantu futhi abasuka abaphumayo kuyenza ukuthi kwakhe ithemba lokuthi kukhona okwenziwayo kodwa singazange sikuhlaziwe kumbe sikucubungule kuhle ukuthi indawo lezi laba abangani basuspectwa ukuthi bengabe labo igcikwane izindawo ezindani lapho abahlala khona ukuthi kambe uhulumeni waseZimbabwe uhulumeni wakithi ungabe ulakho ukuthi abantu laba ibagcine kuhle njalo futhi ngabe khona abacatshangelwayo baphephe bengatheleli abanye leli gcikwane yikho singelalwazi lawo.
Ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi yazise abantu ngaleli gcikwane njalo yenqabele ukumemetheka kwalo?
Ukhanya uhulumeni weSouth Africa usebenza kakhulu ukuthi azise abantu ngoba kukhanya izikhathi eziningi kumbe 30 minutes kumbe hourly kuba khona ama-reports abakhona ukuthi uhulumeni wenza. Siyambona umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Mkhize elokhu ekhulumisana lomhlaba esazisa umhlaba ukuthi kwele South Africa kuhamba njani. Siyakwazi futhi ukuthi zikhona izalwane ze-South Africa ezikhona le-China owakuthiwa indiza yabo kumele ibuye bafike ngapha bese behlaliswa okwamasonto amathathu endaweni lapho esihlakeleyo lapho abazagcinwa khona. Sekuzwileyo ngaye umphathi ntambo yokuthi labo bantu kakusho ukuthi balalo igcikwane kodwa babe futhi babakhangele okuseduzane. Esingakuzwa kuhle kumbe ukuthi kini kakufikanga kube kithi ngapha kakufikanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingabe ziwele China zona kule ndlela bani enziwayo ukuthi nxa kungenzeka zibuye ekhaya zibuya njani njalo futhi ukuthi nxa zifika lazo zihlaliswe endaweni lapho ziqale zihlolwe khona ukuthi kazilalo leli gcikwane zingavunyelwa ukuthi ziye emakhaya azo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxela ekhona le kwele South Africa. Ngesikhathi amazwe omhlaba ebenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana International Women's Day izolo, amanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele mcimbi eqoqiweyo kuyona le inyanga. Umgcinisihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT unkosikazi Dorothy Bebe uthi abesifazana kufanele behlonitshwe ngaso sonke isikhathi hatshi ngelanga elilodwa nje.
Hayi, thina njenge-MDCT usuku lwabomama lolu silinanze sibili ngebanga eliphezulu ngoba sibafundise kakhulu nokuthi yasukela njani ngaphi okokuthi njengoba nje khathi esisikhuluma kunje. Angithi kube yi-UN Security liyana i-Council ema-resolutions awo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba futhi labo lakhonokho ama-SDGs omama babo nakabi ukuthi labo ngabantu abananjwayo. Njengoba omama yiko omama abayenza abantu abakhona emhlabeni, silama-president, silama-doctors, lama teachers silabantu abanjengami so abakhuluma bengaphandle belizwe khonale esizigqaja ngabo kodwa bonke laba bantu basuka esizwini lamama okokuthi ngakuthi nxa ngabe sibili kuthiwa wona ama-president abelizwe ayakunaza lokhu kukasibiliyeni u-8 lo ahlabe yi-holiday bonke abantu bashone be-celebrator ukuzalwa kwabo ngabonina bekukhulisa ngoba umama nguye osuka lo mntwana phansi esesisini layo engakwazi ukuthi umntwana kumbe kuyini kodwa azabe kwazi ukuthi umntwana esembelethile khona esaziza ukuthi hayi ngibe kungumntwana fikithi echithekelwe kwigazi eliningi ehambe phakathi kobuhlungu obuningi ngesikhathi eziphisa.
Lapho lifundisa abesifazana lokho umbiko wenu beliwuqondise kubani?
Umbiko wethu besiwuqondise kubaphathi belizwe yilaba abanye omama abasezikhundleni eziphezulu ukuthi labo besikole ukuthi basize njengoba bona beyiba abakuza abagunda ama-shelters abo njengoba abaphathi belizwe abaningi uyakwazi ukuthi ngabantu abangamadoda. So into thina esiyifilayo njengabomama bona be-don't feel it. IZimbabwe i-80% yabomama bakuma-informal area. Omama bathola behlezi elangeni bethengisa bengaphansi kwamaplastiki bemetha lizulu bezama ukuthi iy'mili zabo bakhulise iy'mili zabo abantwana baye esikolo. But izinto zonke zona lezi akulamuntu ezinanzayo ukuthi kulimama usebenza kanjani. Esuka lapho umama uya ngekhaya, esuka ngekhaya kumele abone ukuthi ngekhaya kuyadliwa kuyembathiwe. Ekuseni abantwana bavuka bayageza lasibi sakhe yena ubaba ukuthi ayinhloko yomuzi. Kumele ambone ukuthi esemsebenzini udlile yini loba esengekhaya njengoba bemsebenzini ngasekho. Kuyini okungavuka kudliwa nguyephasa labo egokini eqonda indawo yona.
Lo nkosikazi Dorothy Bebe umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi sokungumthetho ukuthi bonke abantwana baye esikolo se-Early Childhood Development bengakayi kusifundo sokuqala u-Grade 1 njalo befunde baze bayifika ku-Form 4. Abazali abazayekela ukwenza lokhu bazafayindiswa amadola azinkulungwane ezine lamakhulu ayisithiyagalombili $4,800 kumbe bevalelwe entolongweni okweminyaka emibili. Umthetho lo uthi kufanele uhulumende anikeze abantwana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary wear asetshenziswa ngamantombazana. Njalo la mantombazana la engaxotshwa esikolo nxa ekhulelwe. Iphephandaba leli chronicle lithi ikliniki esanda ukwakhiwa eLupane eChongogwe isiqalisile ukusebenza. Umnumzana Christopher Chuma, u-Chief Executive Officer weLupane District Council, utshele iphephandaba leli ukuthi sokulabongi kuleyo kliniki, yona engeyesibili enkulu kulesi sigaba, kukanti kusalungiswa impahla zokwakha eDonganmuntu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mabawuyeyema ngikhuluma nje eLupane Plumtree Cholocho Gwanda, Bedbridge, Victoria Falls, ngiwahamba emofisini kusebenza abantu besishoneni, thina abantu besindebeleni asela umhlaba. Msakazi, ngicula le ngoma, ngicula ngendlela ebuhlungu, ongajabuli. Silane South Africa, asikho ngenjabulo, silapha ngokuhlukunyezwa.
Ngiyalibingelela lokho ebingelele imuli yakokhuphe yonke, bingelele nenkosikazi lami, lakongwenya, labantu abami. Abase omstithi bonke ngiyababingelela, mbingelele lo mlawuzi njengoba wathesulalela iStudio 7 ubabusathi anti walala iStudio 7 ngiyababingelela lobabusabusane. Ngithi hayi ngeza mdala sabusane, don't worry, ungakhali mdala wami, ngiyakubingelela. Hayi asibekezeleni zabarayithi Zimbabwe nasehabroni kwele Botswana.
Bonani sanibonani, eyi hayi bantu bakaStudio 7 i-corona leyi hayi izasenzela ukuthi thina vele sivele siphele.
Sanibonani kuStudio 7, siyambingelela, siyambingelela bonke othumele imigomo nabosithandekile emhlaba. Siyajabula ukuthi manje nisinikeza umsakazo wazi ukuthi uveze yonke into e-wrong ne-right ezwa i-ZANU-PF. Futhi manje siyajabula kakhulu ngoba eyasekhaya i-ZBC i-TV yezano kuphela yayiveza izinto zabanye abantu, khulunywa ngezano nomlangafo nabantu bakhe. Siyacela ukuthi manje sicela ukuthi abantu bakithi abase South Africa nakwamanye amazwe bazame ukuthi next time akuthi kuyavotwa sizameni ngobuningi siphumeni siyovota, sikhipheni lo hulumente wencindezelo. Abantu bahlukumezekile, sizameni sonke ekuphumeni ukuthi ningoba vele bayarobha noma bengarobha kodwa sibe nama numbers ngo 2023 siyanxusa ukuthi hayi asambele siyovote futhi okunye izano PF yeke ukusebenzisa umakhuphe ukuthi izothola ama voting ngaye same thing abayenza ku Jonathan Moyo wathi uyavula iqembu lakhe uzimele yedwa etsholotho abantu sagijima bamvotethi hayi umuntu wakithi lona athi amavoti yani ehambisa kuzana kwenze kahle kakhulu uDonald Trump wathi yena hayi no ama-sanctions awangeze mina ngifisa ukuthi ngabe babhanwa bengayi nje kunoma iliphi izwe ngabe uyangezelela futhi lama-sanctions uJoseph Chuma uthi yena ye wathwathi ama-sanctions arongo kuthi yena uyajabula ukubona ama-soch ebhize etshone namaphoyisa bebhula abantu bengenzanga lutho kunjena nje ama-opposition awavunyelwa ukwenza imihlangano yawo amaphoyisa aqashelwe ukuprotect umphakathi aqashelwe ukuprotecta mina nawe eSouth Africa amaphoyisa ngawomuntu wonke iphoyisa lingashaya umuntu kabuhlungu liyabotshwa eZimbabwe angeke lizibotshwe iphoyisa kusho ukuthi anikeziwe igunya lokuthi nobaba bashaye abantu so that's why benikezwa ama-sanctions another enye into futhi umthethosisekelo abawulandeli
mina nguPhilani Ndlovu umlandeli omkhulu weStudio 7 uhlelo olumnandi ma ubheka isizwe seSouth Africa eMzansi abantu ngabheka abantu abanamaculo kakhulu ngamaZulu naw ngomdabuko wethu nasidabukaphi kathi singamaZulu nathi angithi naw bangakho ukuthi ba-access-e ama-instruments ba-access-e ama-sponsor thina ngapha siyakwehlulela kunoko kanti basingaphakami bakithi sizakithi nathi siphakamisane nje talenti igcwele kwamthwakazi nokwazi lokho singesinye sesize emhlabeni wonke jikelele esiqhakazile kakhulu ngiyabonga msakazi omuhle uNkulunkulu akwenzele kahle
lona nguPhilani Mfokamlevo concern yami naye lapha ukuthi ngizabethi babophile umeya wasefalls eVic Falls uDlamini angivumelani nakho kunokho ukuthi bambophe kuright ye angigqugquzela umkhonyovu kodwa ke bona kunini belokhuza abantu laba betshontsha besidla into zikahulumeni bengavunyezwa kodwa namhlanje ngingawulungu umuntu we-MGC that's why bimbopha namhlanje umkhonyovu uyaqala namhlanje izwe linje libheda linje linganalutho liyibolile linje akusiyo kutshontshe babekwenza kunoko bona
mthandukwana ngithi mina lokhana okhulunywa ngaizanu p f besenza amasaya okuthi ama-Americans basiphe ama-sanctions ngenxa yokuthi bathathelwa umhlabathi akusebenzi konke lokhana izaba nje zokuzama ukuthi bavale ubunke ababenzileyo mina ngishayela uthamba izandla nama-Americans ukuthi na bayenze kahle ukuthi banikeze izwe lezimbabwe ama-sanctions ukuze abathungameleli bethu bakubone ukubana into abayenzayo ayikho kahle and bona abathungameleli sifakhethanga thina abantu cha bazifakile bona nje njengezanu ngoba basala besifaka vele yabona abantu behlupheka kangaka elizinto leli yasezimbabwe angazi-ke ukuthi kuzophitha kanjani kodwa-ke kumele bafunde bona abantu bakubone bayeke ubunke bayeke uziphakamisa ngento ezingekho bona behlupheka kanjani njezimbabwe
lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 niyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithande njalo ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele lapho esande ukulive streama khona namhlanje ke asilive streami ngoba imitshina yethu ayivumi kodwa lesilokhu sisazama ukuthi silive streame ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inani labantu ababulewe ligcikwane le-coronavirus e-Italy lifike kumakhulu amathathu namashumi ayisithupha lasithupha i-366 okulinani elilandela eleChina ngobuningi lapho igcikwane leli elaqhamuka khona ngalokho ele-Italy selivale esinye isigaba salo ise-northern part lapho kule ndawo ezibizwa ngokuthi Lombardy le-Milan le-Veneto njalo ukuhamba-hamba mahlayana kulezi izigaba kusavunyelwa kuze kuyefika inyanga ezayo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ele China selizimbe ukuthenga lokuthengiselana inyamazana zendle kanye lokuzidla njalo amanye amazwe asekhuthazwe ukuthi athathe inyathelo elifanayo lanxa kungakazakali ukuthi igcikwane leli labangelwa kuyini kucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokuphathwa kwenyama yenyamazana zasendle eluhlaza eminyakeni edluleyo sokwaqhamuka umvimbano wengulube lenyoni iswine flu le-avian influenza kwele-China ngenxa yenyama leyi osanda ukukhethwa ukuba ngumongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani nobencintisana laye umnumzana Abdullah Abdullah balungiselela ukuzifungisa kulesi isikhundla emicimbini ehlukeneyo lamuhla ngoba ilowo lalowo esithi nguye owanqoba kukhetho inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe eye-Afghan Election Commission ithe umnumzana Ghani nguye owanqobayo kodwa umnumzana Abdullah uyakwala lokhu njalo uthe laye uzabumba owakhe uhulumente kweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya ukuthi kambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ziyaphatheka na kwezombusazwe kulawo mazwe ezihlala kuwo abalelungelo lokuvota bayavota na kumbe bazizwa bengayisibo balawo mazwe sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba
amaZimbabwe into omele ukuthi uyilandzelele yile amaZimbabwe angaphandle kwelizwe kulamaZimbabwe abantu abavele bebethanda ezombusazwe bakhona siyababona hambe eAmerica hambe eCanada woZengland bangamakhansila you know abanye sibeke bazama lokuba ngama MPs khona phe eUK silabo baningi so izizalwane zeZimbabwe zingaphandle ziyangena sibili zikhona umhlelo zombusazwe zone zezikhona and kusovala ukuthi bonke abantu lapha abahleli khona ngokuhlala kwabo ngabantu abaparticipatayo sibili kupolitics so ungakhangela eCanada angithi sike sabona ngomnye umnyaka kukhethwe uMachaze esengukansila England khonapha bakhona hlabo mbhena you know bakhona abanye abehlulekileyo ukungena oJigwada khonapha and so on and so forth kodwa ngabantu esilabo bamaZimbabwe simply they are participating bakhona kupolitics
sisabona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zilandela okwakusenzakala khona ngapho ngohlelo lweBrexit singathi ke ngapha ngokhetho lweMelika abaningi abalulandelayo
hayi baningi sibili izizalwane zeZimbabwe uyasifica indawana zonke nje bakhona and indaba yeBrexit nale kade beyilandela sibili kabanzi bayalandela inhlelo zonke ezenzakalayo kungaba seAmerica kube seCanada kube mainland Europe khonapha uyafica amaZimbabweni siyalandela kakhulu
kambe lokhu kungabe kusitsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe sezixexebuka kakhulu kokwenzakala elizweni labo
angikholi ukuthi kuxexebuka kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi bonke bona babantu abafica bebekhona kwezombangazo obeparticipator betshengisela ukuthakazelela ukungena kuzo indawo zombusazwe zonezi ngabantu abavele lekhaya bayakwenza khonokho bakwenza belapha balama-political party abehlukeneyo ama-political party akhona asekhaya so ngabantu abalama-political parties abo lapha abawasekelayo e-Europe khonapha kumbe lapha abahleli khona kodwa nekhaya kukhona abakwenzayo
lo mnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela esebhilithani ngesizwe umculo weqembu unobuntu elabesifazana abazithi ngobabes bembobe ngoba begxile kulomculo basanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards ePersonality of the Year yamukelwe ngabanye phela ngoba bona besabhodabhoda lamazwe beqhuba umsebenzi lapho sikhuluma ngamalunga leli qembu abalisa uJoylin Sibanda, Thandeka Moyo, Heather Dube, Zanele Uza Manenga, loDuduzile Sibanda. Sake saxoxa labo konalo umsakazo. Asizweni ke umculo wabo othi inganekwane.
Kolobecha, kolobecha,
kolobecha, kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
kolobecha,
Inganekwane sikhuluma ke ngoJoylin Sibanda, uThandeka Moyo, uHeather Dube, uZanele Uzama Nenga, loDuduzile Sibanda. Bona abasanda ukuwina i-Personality of the Year kunama awards. Sizogqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Sikhumbula ukuthi abaphathi ntambo bomanyano weSADC bathi gwaqa namuhla eTanzania becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni akumhlubulo weSADC. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.